Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance eMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wako Simon Khaya Moyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensukukwe emangwe kulesi sigaba.
Ukwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka lithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe emangwe sithanda ukuba sithi mayuyu.
Amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni.
Sesinanzelela sathola sile problem kwanda South, sile problem eMatobo South, sile problem ngebulili maWest. Izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozi.
Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emgwaqweni yakobulawayo ngabasakhulayo bebandla lezanu PF kusolwa libandla leMDC Alliance.
Sesibona umkhuba lowo lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo, into esisola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensuzukwe emangwe kulesi sigaba. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi uMuyi wayezimisele ukukhulula ilizwe. Umnangagwa uthe kayazi impilo kaMoyo engekho kwezombusazwe ngoba wasuka lezomzabalazo esakhula waqhubeka lazo waze wayatshona. Umnumzana Moyo uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero njalo amazwi enduduzo alokhu etheleka kunxazonke zelizwe kulandela ukutshona kwakhe ngesonto emadabukakusa eleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha 76. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lathi bakithi balaleli abathandekayo njengebandla leMDC Alliance lapha eMathebeleland South, sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe emangwe sithanda ukuba sithi mayuyu langalezo inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ubeyindoda ebidumile, ibindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshwana abangamaziyo. Lathi lapha eMathebeleland South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje kuba seze wedlula emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023. Uhulumende uyabekhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo yithi lapha eMathebeleland South alikho likhulu kakhulu ngoba akukho kubambekayo isingakutsho ukuba utshiye senze lokhu nalokhu njengabantwana beMathebeleland South kumbe njengabantwana besanzuku emangwe. Kodwa sengitsho njalo umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza iviolence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlangudlangu, ibindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka uMoyo phakathi, uSimon Khaya Moyo phakathi, ukuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze kudlwangudlwango njengalokhu kwenziwa ngabanye. So ngakuloku samkhumbula kakhulu njalo mhlawumbe lokhu kungabe kwenziwe ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima siphiliswa nzima thina laba bantu bebathebeleleni libandla lakhe leli lezanupf naye ngaleso sikhathi ibandla leli bengakabambani nezaphu lawa abantu bakithi ngesikhathi segugurawundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo ngaba ngumuntu ongani kasani lokudlwangudlwango.
Nxa kulesehlakalo esinje kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Mathebeleland South unjani kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu iofisi kaChalimana wethu eMathebeleland South izathumela incwadi yokukhalela ibandla lezani PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi eMathebeleland South ngiyeza ke ngithi bahlulukile kodwa hayi njengoba ngichili kuba ibindoda edumile ibindoda eyazakalayo yinto nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi ah usizwile ukuthi umoyo ukhaya usedluso. Hayi indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu abanye balokwethuka abanye njalo neqiniso ade sebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lomsebenzi lomngcwabo lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayesimela bayesazisela bebutheni labanye abemoni nalebandla lakhe lezanupiyefu sitshengisa ubuntu kuba hayi silahlekile sonke njengesizwe.
Lo ngumnumzana Ntando Dlela, isikhulumeli sekubandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esefilabusi. Amabandla ezombusazwe akhathazwa impilo ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Ukwehla kwenani leli kubikwa kulakho kubangela ukudilizwa kwezinye izabelo zokuvota ama constituency kulumango. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Esikwenzayo kathesi ukuthi sicalile ukukhankasa kakhulu ngeregistration only ba register abambe bayibhalisa ukuvota. Sesinanzelela sathola sile problem ngeGwanda South sile problem iMatobo iMatobo South sile problem ngeBulilima West izindawo esizikhangelele ukuthi khona singagcina sizilozile. So sibhizi singene ebantwini sikhuluma labantu ukuthi ba register ukuvota. Sikhuluma labantu ukuthi silabafowethu abase diaspora ngananzelela abafowethu abanema South ba ukuvota bakuthatha njengento abayibona ngelancedo ngoba abantu abangasihlangana sikhuluma azasitshela ukuthi a noma singavota izami yasiriga. So thina sithi khona bonke abase diaspora sinanzelela ukuthi December kathisa abanye bazabuya bezebona izihlobo zabo sibacela ngokuthi please siyacela sihlaba umkhosi ukuthi wozani libuye register ukuvota okwenzela ukuthi kona inani lethu libe right ngazi siyasikhathi sokuvota sifika ngo-2023 bekhona ukubana bebuye bezovota. Sikhala ebantwini silokucela kakhulu ukuthi asidlungiseleni ilizwe lethu. Esikunanzelele kakhulu challenge esihlana layo abantu bakithi abala zithupha. Njengoba uyakwazi ubunzima esihlangana nawo silabantu abazalwa kubo South Africa bengabantwana bezimbago bethi sibebuya emakhaya bangatholi izithupha. Silabantu okwafekta indaba yeground yokuthi ngasinanzelela endaweni zabo plants sinanzelela endaweni zabo kezi ubo balako yonke indawo leyana abantu kabalazithupha. Isikhalo esinaso esikhuluma ngamo sebhuku sikhuluma lezinduna ukuthi ncedana abantu libabhale izincwadi bakhona ukuthi thola izithupha.
Khona kuyini abantu abakhala ngakho ukuthi kubangela ukuthi bengahambi ukuyabhalisela ukuvota? Ingxaki abalazo ungasitshela ngamafithane?
Baba Gandhi, abantu bayakhala. Abantu kwakuqala bakhala ngokuthi khona sesihlupheke kakhulu noma sivota. Abantu lokho bekhala ukuthi kabaze beyivotele izano kodwa noma bevotela iMDC Alliance iyawina kodwa kayithatha umbuso isikhalo sabantu. Okunye kwesifili abantu bayakhala ngalokho engikhulume ngakho izincwadi abala zithupha. hlupha abantu bakhala ukuthi bancedwe ngoba ngabe siya lapho uthatha izithupha bafika babuza ukuthi sicela i death certificate xa ungelabazali sicela ubufakazi even ibe lezincwadi zokuthi ziyafakazela ukuthi abantu laba bachonelwa abatholi kuba lento eziningi asebekhulile abale 18 years yaphezulu xa bemele behambe bayithatha izithupha bafike bethatha ama fingerprints bese bemelela ukumelela kwabo ukuze kuprove khona le harale lapho esikhala khona sithi sifuna i-devolution of power sifuna ukuzibusa izinto zibe easy kuhlale 6 months abantu lalo ongatholanga izithupha abantu bazicine bebona ukuthi vele kakulancedo into ekhalisa abantu so into ekhona lapha yikuthi abantu bakithi ngokuhlupheka abahlupheke ngakho kabaselandaba lokuzikhulula
umnumzana Solani nje emnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebelele South. Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emigwaqweni yakobulawayo sokusolwe ngabaningi abasakhulayo bebandla lezanu PF babikwa bengene ezidaladeni uJoshua Nkomo lo 5 Street ngeviki edluleyo baxotsha abathengisa bekulezi ndawo. Kube lokufuthelana okukhulu kwaze kwangenela umanisipala wakobulawayo. Kubikwa kwenziwe umhlangano phakathi kwebandla lezanu PF kobulawayo nekhansili kodwa sehlulekile ukuzwa ukuthi lo mhlangano uphumelani. Sixoxele sikhulumele sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirowodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umkhuba lo uqaliswe yizanu kususela kudala abafana labo umagurajah rumbira abafana abancane ngoba nje sengumuye kodwa laye wayeyithathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo ehlukuluza abantu lapha kobulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe. Sesibona umkhuba lo lokhu kuqhubeka kuqhubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo into esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi i-city council kayisela umandla okunikeza indawo ama-vending bays lapha lawayo lelo lungelo selinyele iZANU PF yazinanzela emthethweni iZANU PF yele kayilalo amandla okwenza lokhu abakwenzayo but esikwaziyo eZimbabwe ukuthi iZANU PF yenza santando njalo iparty esenza ukuthi lizwe lethu lisole kakhulu emhlabeni ngoba ilethu kuyanga ebantwini. Yubona lo umkhuba thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguZulu ukuthi bemele uZulu ebulawayo city council ukuthi nanze amalungelo oluntu yalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi konoko usekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yiZANU PF i-City Council into esiyisolayo kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe ilizwe lelana eliyenyanywa ngamanye amazwe ngezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lobuyanga.
Manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolo?
I-City Council yakobulawayo yiyo elamandla emthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababe nazo. Yiyo futhi elamandla eyokunika labo abachovayo izindawo zokupakela izimoto. Nathi yiyo phela esingathi nguhulumende wobulawayo yikho abantu bekhalela i-devolution. Kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakobulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonsela ingubo esayidini leZANU PF. Yikho esesikunanzelela lapha kobulawayo. Sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala kobulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba u-town clerk lamalungu eZANU PF bayabeyekethisa bedonsele ingubo esayidini leZANU PF. Ubaba khona omunye umfana weZANU PF othiwa uMagura owaye lo mkhuba nalo ukuthi uyafika ethatha izindawo enikeza abantu beZANU PF into engekho emthethweni waba ngumuntu okhuzwa elalela kodwa kathesi into le isimemethekile sesibona amalunga ezanupiyo. Ye, ethatha izindawo libalele, sebethatha wona amanda esithi council. Lokhu into esiyisolayo kakhulu, njalo kutshengisa ukuthi akulambusazwe omuhle lapha eZimbabwe. Ye, into ekhona yikuthi uhulumende okhona uyabethanda, benefisa ukuthi kube ngabantu abezanupiyo kuphela abasuthayo iningi ilamba.
Umnumzana Sweden Chirowotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lubika njalo lolu gatsha ukuthi kwababanjwe leli gciwane kulabahlanu abalithelelwe ezikolo zeMaswingo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele South Africa akuphe omunye umlisa odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ithole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo okucatshangelwa ukuthi uDube nguye owabulala laba bantu. Iphephandaba leHerald libika ukuba inkampani yeziphala zelizwe yeGrain Marketing Board ithi izabophisa abathwalela abantu inhlanyelo yohlelo lukagantshompo bebahlawulise imali ngoba kungekho emthethweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balandeli beStudio 7. Obulisayo engusithokozile Ndlovu ngokuzalwa ngisekhalanyoni koNthoni ngokwenda ngisemadokonye. Ngithanda ukubulisa kakhulu ezihlobene ezisemakhaya. Ngithi iCovid ayikapheli, asiqhubekeni sifakeni amamaski, sanitize, sigezeni izandla ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 okhulumayo Godfrey Moyo. Mahlaba ithwale. Kuvele nje into yakithi ngale isimanga ngoba abantu bakithi nje abasesindebelene o abasebulile imangwe emathebeleni. Kumele impela bakubone ukuthi thina abantu baseMpumalanga basisebenzisa. Ababone nje kumqabuko unkomo. Unkomo bamcela isikhali, bathe bamcela isikhali bamtrapa, sebaphila isikhali. Indoda ngoba mayihleli ilesikhali zayo vele ayimelanga inikeze enye indoda isikhali. Lokho thina sithi uvuka mthokazi uvuka abantu yithi. Abantu nje abaqonde bayananzelela ukuthi imthwakazi iyabakhulula ebugqilini, iyabakhulula ebugqilini. Wozani bantu bakithi, lizwe imthwakazi.
KuStudio 7 salibonani lonke basakaza bahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo linjani kundawo zonke kumagumba amanomhlaba. Hayi thina siyaphila bakithi. Sibonge nje ma abantu bephila kuzo zonke izindawo. Siyawuzwa umbiko omunye siwuzwile ezindabeni zeStudio 7 lapha kukhuluma angazi noma angiqondi kahle ukuthi lo muntu uanda kwiphiphador ukuzano noma ukule MDCT, but lo ochaze ngokuthi imathebelelendi ivukeka izalahlekelwa yisihlalo mhlawumbe zingabambili sibantathu ngokohlulwa abantu abavotileyo aba registered ukuvota inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana ngendlela abakubale ngakhona bathe inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana so isengalahlekelwa ngama city siyavuma khona kasivumi futhi njalo ku right khona ku rightanga ngoba siyakwazi ngicabanga ukuthi badala liyakwazi ukuthi umuvelo uchova amakhasi uchova lo muntu oyitsotsi othe chove thathe yakhe imali eyifaka phasi kwenyawo wena yakho ethi uyibeke egcekeni ulantoza yiwina wena lapho ngoba yena uyabekwazi ukuthi uchovela malini ngoba eyakho uyibhekile isegcekeni but wena kawukwazi ukuthi uchovela malini ngoba eyakho awuyiboni uyifake ngaphansi konyawo so vele ama-parties la mbonani lapho abachova lomunye umuntu la izano izabachovisa okunye ivele sihle yaroba ke kusase-eli kungcono ngoba kathe sikhihle yaroba yabatshela ukuthi isibele bazaluza yindlela yayo lokho siyakwazi akwazi ukuthi ungahle upredict iscore ama-teams engakangeni egroundini uhluthi hayi vele ezawina yileyi laphana nje vele uyabukwazi ukuthi ureferee mhlawumbe sumthengile ukuthi kabe lokuncindezele inye iteam so konke lokho sikukhangele bakithi kodwa ke sikucelayo ukuthi abantu abake bevuke emaqandeni beke behlakanipha abantu beke bebona ukuthi yazi sihluthiwe njengabantu besindebeleni bemathebelele bakwamthwakazi include Midlands sihlutshiwe bakithi abantu abake bephaphame bebone like libhekane nalamaphathakini elingavotela liyekele ezinye izinto eziningi ezizalihluphekisa okokugcina siyabonga
sanibonani 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 studio 7 basakazi nabalaleli zonke indawo khale khona lelapha engidabuka khona elowa bwelo ngibulisa bonke abangaziyo okukhulumayo ngungqabutho kokamkhwebu ngikhuluma ngise-South Africa eJohannesburg ndithanda ukubonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona studio 7 ukuthi lathi sizise izindaba ziphelele zinjalo kanti sithanda ukubonga indoda yabomoya umqondisi into azalayo inhle kakhulu iyabukeka bengithi bonke abamzwisisa njengami asimlandeleni impela sithatheni okwabokhulu nabokhokho bethu sikhathele sidiniwe ngombuso wempumalanga susela abazali bethu kuze kufike manje lokho kuyinto efanayo akula mehluko kanti incindezelo luyaphambili esithi lathi impela sike sizibuse sipholise izwe labokhulu bethu abasishiyela lona sithi qhuba ngamandla mfokamqondisi siyakweseka singapha lathi ekwele goli sithi hayi sisayibambile sikweseka ngakho konke ngajabula kakhulu uma i-audio yami ingafundwa emsakazweni asibone
Sanibonani sanibonani ku studio 7 sanibonani ku studio 7 nonke ninjani sibingela abalaleli bonke be studio 7 nabasakazi ninjani ayokhulumayo ngumoyo osemathebela and south the plum 3 endaweni okuthiwa yimangwe duze nebrunaberg hayi sibingela wonke umuntu abantu bakithi sithi nathi thina sikhuluma isikhalanga nathi ekeni isithathwe serious kanti waye isikhalanga sihlala si-marginalized ngale ndlela osmith bamarginalize isikhalanga izanu yamarginalize isikhalanga nabo studio 7 bayamarginalize isikhalanga kanti sithatha kanjani nathi singabantu sicela nathi ke sizwe isikhalanga sisakazwa ku studio 7 siyabonga umbuso wezanu umbuso omubi wamarginalize isikhalanga hayi akeni vusa isikhalanga naku studio 7 sithi phambili ngezapho sivukile siyabonga umbutho wabantu izapho kakhulu lo wabantu the father of revolution is now back alive and strong siyakubonga lokho sibangilizwe ikhokhele izaphu nathi sikebe ne-representation ye-parliament sesikhathele kumarginalize kakhulu abantu basemathebeleland ispecially isikhalanga simarginalizwe kakhulu siyabonga
Salibonani njalo ku Studio 7. Salibonani maZimbabwe amahle la kungekizo zonke indawo zomhlaba. Ngithi ngale mini njalo ngiphinde njalo ngilikhumbuze nabantu bakamthakazi abafuna ukulandela amabandla abanikazi abo eHarare lawo. Alandeleni kodwa ke eqinisweni ukuthi ngemva kwamavoti kuzaqhubeka inhlupho zakini ziloko ezinjalo. Nxa lisehlile kuvotela amabandla angakini ngapha bomthwakazi lihlekisa ngabo. Lifana labantu abalima emasimini abo makhelwane lihlekise nobaba ekhaya emuva ngoba lithi lina gala lutho libona imihlambe eminingi le eyabo elandela labo chamisa labo bane lithi lina liza kuyajoyina lithi kwenzela ukuthi ekugcineni nxa sekuvunwa bese bethi lani lingabantwana bakhona le. Angeke abantu laba baze balirecognize babe le ndaba lani ngaphandle kokuthi lina lidimande lokho. Lingakudimanda lokho nxa lilibumba libambene lina lile xuku elithile lisuka ngakini. Alimboni yini umalema le South Africa ukuthi wenza njani? Libe lilokhu elibhizi lihlekisa ngamaphathakini lithi bangama-tribalist. Lina kwenziwa yini omagalela mafa? Bayahlala bengo-deputy speaker kodwa siyakwazi ukuthi nguye u-speaker vele nguye okhulumela ibandla. But ukuthi abe ngu-deputy yilo ubandlululo lololo kaso ukwenzela ukuthi angabe seduze kakhulu lesihlalo esikhulu. Ngeke aphakame la next year uyabe ngu-deputy kumbe uyabe ngekho. Angeke baze babe ngabantu. So nanzelelani bantu bakomthwakazi izinto ezinye elizenzayo ngoba liyazilimaza lina lodwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho wokwakha imigwaqo, amabholoho lamabhilidi, o-Infrastructure Act. Lo mthetho osekelwa imali edlula i-trillion elilodwa, 1.3 trillion, ukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnotho welizwe leMelika ubususiya nganxele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngumbuza ukuthi kambe ukungahambi kahle komnotho welizwe leMelika kungabe kubangelwa na ikugxanguza kukamongameli Joe Biden?
Masikhangela i-unemployment rate right now isibelow 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course lapha singeke sibleme uTrump, singathi bekwenziwa i-COVID lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho we-America uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana le-petrol lokudla lezinye izinto ezinjalo intengo yakhona isikhuphukile kakhulu. Kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China lendaweni ezinjalo due to i-COVID, le shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele infrastructure bill a 1.2 trillion le uBiden abeyilwela. Sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhono uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa infrastructure kulungisa imigwaqo, imisebenzi yeconstruction yama-surveyors lemisebenzi eminingi enjalo izobenefita kakhulu and kuzo-increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na ukungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe ikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama-Democrat. Kulalaba esithi ngama-progressives abadimanda mostly ama-social services ukuthi uhulumende abhadale izinto eziningi for social services ukupromota izinto ezifana lemndeni, imizi, labantwana esikolo, izinto esifana lalezo whereas kube labanye ama moderate democrats afuna ukuthi kubalance le business ama republicans yazivele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli so yonke into abayenzayo ku congress bavoteni bavota against uBiden ngiyo yonke into on partisan lines but umnotho ngokwawo mina ngiyuboni usiwa njengoba ngijilwe emandulo and uBiden I think kwenza umsebenzi omuhle kakhulu osokusele nje ukuthi akwanisi ukuthi abuthelele nje abantu abuthanise abantu ama-Republicans nama-Democrats ukwenzela ukuthi bapushe ama-bills abawafakayo ukwenzela ukuthi like i-Build Back Better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba yiyo ezenceda kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Reston esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebelele and South lithumele amazwi enduduzo kumuli yako Simon Khaya Moyo ngokubhubha kwakhe. Amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.